ama industry avala abantu abo basebegcwala ezitaradeni. Elesikhandle kakhulu ukuthi abantu bona bana madokotela kube lendlela ukuthi bakhutshwe bayafakwa kwenye indawo. Bakhutshwe laphana nxa abakhona ngabanye abantu khona phana bayafakwa kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha ukuze ukuthi bazabuya ma. Ngoba nazeli bona abanye abantu kuyindlela abaphila ngayo. Lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale abazidingayo imali yena bayithola khona phana. Soke tata kuqhaza ukuthi hhayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayi-dialogue. Kubona ukuthi indaba le iresolva njani abantu abanabakhonde kweyindawo ngoba lo kusukuluzana kuba le ngozi yokuthi property iyalimala, abantu bayalimala, impilo ziyalahleka, kube futhi abanye abantu abakuzela labo abasengozini. So kuyikho ke njengezimpawu zokhonza ukuthi hhayi iyasikhayelanga ukuthi kube lokuzibhata kunyalo kufana kodwa ukuthi abantu akube le ndlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapha abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esilabene lokuthi kathesi abantu abangakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi langale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi manje kwenzakalani. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngali ngazichethe egodini abantu bafake khona phana bese kubona abantu abantu bengahlwa ngoba indawo zokuthi abantu bangahambi bahambe ziningi zona. Ngoba uhlupho esikhale ukuthi abantu bakwale ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni laphana esithi nayo i-central business district. Wananzela sama-complex abantu bangahambisa khona ngale lezi yindawo ezibhizi abantu abangayakhona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodini leyani yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo bese laba nazeli bangafakwanga manje ukuthi bajujule ngale egodini futhi beyakhandeni sibona ngathi kokwenza ubone ngathi abantu baxokozela bengavumi ukusuka ngoba bona ungathi bona ngathi beqotha bezakuyahambe nokhansili eleyi indawo abayezelebethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kulendlela engangenela ngayo yini lapha babasibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lo nto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali imbangela enkulu nguhulumende nani. Siyananzela ukuthi ngeke kulawo sesihlazi ukuba nathi yindawo eqakathekileyo kwakuthiwa i-industrial hub nezindlela abantu abaningi laseZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo. So abantu bona abanye sibabona bejele ezitaleni ngabantu ababesebenza kumakhampani akobulawayo. Makhala amakhampani amaningi ayeqatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala ngasesokungamatshethi. So sithi nohulumende lawo lomlando ngoba okwenza amakhampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehlule kuba ngezomnotho kuhle amakhampani acine ebhali. So-ke uhulumende la sibona ngathi ngezo sathi thina uqondile but nokwenze khona kwana kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belomlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamulankonzi kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngaphi. Elamlandani inkunzi ukuthi yabelise ukuthi ama-industry ayavulwa abantu abana bafume babuyele ababesebenza khona nokungenza ukuthi bekubenzawo. Ngaphandle kwakhona okwasibona uhulumende ngenzani ngoba ungagayela laye ngezindawo ezinye zalezi yehluleke ukusebenza kuhle emauthi laye ezomnotho ziyamehlula.